okwenzakalayo kubandla lezano akufanele kube into esimangalisayo ngoba vele eqinisweni bekuyinto abantu kade kufanele babeyazi ukuthi izenzakala. Kanti bona basebekhala ngokuthi umgabe ungani uphambene ukhokhela izano ungani libandla lakhe yedwa iminyaka yonke lebe bengakwazi khona ukuvela ukuthi umgabe yikho akwenzayo. Akuthwala bona yibo benza ngani baphambene ngoba into enjengale vele yayivele ikhanyela kudala abantu bonke beyibona isenzakala akwethusi lokho kwenzakalayo. Yikuthi nje kuphela into esuke yenzakale kakhulu ukuthi umuntu angaxotshwa engisengikhona eqalisa ukuhlangana le nto ebesikhuluma ngazo iminyaka lo yonke iminyaka yonke le ukhona eqalisa ukuzenza yena ongani usengumuntu omutsha obona ulutho ngendlela ehlukileyo. Kukanti ke vele abantu laba bazama ukusitshengisa ukuthi iminyaka yonke le bebesebenzela umgabe bengabona ukuthi basebenzela umgabe becinezile. Xa kunjalo asobantu abaqotho okufanele kusiwathathe ngokusirius abantu laba. Kodwa iqiniso elikhona ukuthi vele izane ilama problems ayo njalo ama problems lana asemakhulu abangelwa nguye umgabe aqalisa kudala kade esingasakwanisi ukuthi awacontrol ngoba seluphele lomuntu ukuthi uyahlanya vele umgabe wahlanya kudala umuntu wokuyakwazi kanti khonaphana ebulala abantu bemathebeleleni nanto wakwathi yena ngesilungu kwakuyi-moment of madness kanti nanto wayehlanya khona.
Umnangagwa yena sike sabona ehlambazwa ngumahoka phambi kwakhe ekhona wazithulela lamhla abantu bakhe bayaxotshwa kubandla bayahlukuluzwa singabona laye xotshwa yini njengokwenzakala kunkosikazi Mjuru.
Hayi umnangagwa mbone xotshwa ngoba esingafanele sekulibale ukuthi umgabe lalokhu esingathi ngesilungu yi-loyalty umgabe u-very loyal ebantwini bakhe ikakhulu abantu abafana bakhe ababemsevile abanjengabona ba umnangagwa labanye asimbone imxotsha kodwa okuzenzakala ukuthi baba becenta abantu bonke abaseceleni kamnangagwa ukuzabangela ukuthi umnangagwa agcine esihlala efana lesihlahla nje esimile sodwa sasihlekele egcekeni.